sinanzela ukuthi lama roadblocks bese singasawazi kodwa sinanzela ukuthi ama main roads bakhanya amapolice abavalile sibili bafake lama drum lawana njalo ungananzela isibo labantu esijwayele yabe traffic uzathola kula be traffic labana abagqokileyo kodwa kulabaningi kwakule sigumbi eceleni khona babaningi usukela futhi uyabhoda indawo eziningi emagrosa ema-filling station ugcwele amapolisa nje iganga lonke kube labanye abahamba bememezela ikakhulu nangihlane labo ngazivela ngezama indlela kusetone gro ngihlane labo betshela abantu ukuthi hhayi lingethuki hambani liyesebenza kula muntu ozalenza ulutho lingesabi sikhona sizalivikela bememeza nje besithi abantu bangethuki bahambe emsebenzini bengakhali umsebenzi so but idorobho lonke amalokithi wonke kugcwele amapholisa.
Manje isimo sona leso asethusanga yini abanye abakhumbula ngeminyaka edluleyo?
Sibona ungathi iZimbabwe kumbe iBulawayo abantu abazogcwela amapholisa kuyahlupha ngoba abantu bakuna bezibuza umbuzi kanti sesempini yini ungabona sogcwela ipholisa lonke akulahle embenza ke leyo ebonwa ngabantu basokugcwala amapholisa khona kwana sibona ungathi ngxenye kuyindlela yokwethusela abantu ukuthi abantu ngezwaphela kanti kule ngungwane eziningi ezikhulunywayo kulezi nsuku ngenxa yomumo sikhuluma kanje kade simpuphi iqansile from ama-$10 sikuba $18 i-10 kg. So umumo onjalo ngabona umhulumende uyananzela ukuthi masinya kuzaba lento engenzakala ngoba abantu sebefuqele emdulini abantu benzakalayo babona behlukuluzwa kangaka. Ngibona ungathi uhulumende lokwesabela yikho sifuna ukwethusela abantu sizalisa amapolisa iganga lonke ukuthi abantu bengazami lokunyakaza abantu bengazami lokuthi bazikhulumele lapho abaphathwa khona kuze abantu bengazami lokutshengisela. Ngibona ungathi yindlela yokwethusela abantu.
Yona ibikhona yini imbiko yokuthi kuzaba lokutshengisela?
Okwalamuhla ibingekho. Mina ngokwami living social media besingahlangana la umbiko onjalo kodwa amapholisa ayebegcwele iganga lonke nje khanye memezele ethi hayi lokho okuthiwa lingaya emsebenzini okuthiwa hlalani ezindlini hayi lingethuki livikelekile qhubekani lisiyakhonale. Engxenye mina ngibona ngathi kuyi-strategy sokuthi amapholisa afuna hle avayela abantu ukuthi abantu bangaplani ukwenza khonokho. Kimi ngibona ngathi yindlela eyenziwa ngabomi ukuthi bona bahle bagijime phambi kwabantu ukuthi abantu bengakwenzi behle bona benza ngathi sebelo mbiko kanti bona hayi akulanto abantu into abayenzileyo.